abantu ababuyileyo sibili singazi ukuthi kona kumbe ngamasotsha kumbe ngamapolisa. Abantu laba babuye belemota ezifika kuma 9 unregistered vehicles ama Ford Ranger ewhite begqoke njengeve Boko Haram. Kuba ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani. Kodwa ke bathe sebenze njengakhonokho bangena endlini baqala babulala igedi, bangena endlini bagceke izinto zonke, batshontsha imali, batshontsha lamafoni, babulala ama-vestors konke, ama-chamber babulala everything. They vandalized konke, akula nto eyasalayo khonapho. Hlanganisela le mbheda, bebhoboza imbheda, ingubo bebe. Jika kachana le. So ikuthi bathole ingekho kube kulabantu ade bekhona asebephuka phandle bageza imota batshontsha le car radio bahamba.
Manje sikhuluma nje bayakwazi ukuthi ungapi kumbe vele usucatshile?
Hayi mina ngicatshile abasoze balukwazi ukuthi kona mina ngingapi. Ngoba abantu laba bathe sebenze njengakhonokho basebesiya e-police station. Bathe sebengenele epolice bathatha angazi ukuthi babanjwa ngamasotsha kumbe babanjwa yini. U-Disco wangifonela wathi vuyibone ukuthi kona abantu laba yibo yini. Ngase siyakhona mina epolisi eWarren Park. Ngafika laphana bathathela amapolisa awimbhobho. Abanye babo ababebotshiwe ngoba bathese bebotshiwe abalabo abanye. Basebiza abanye imota leziyazizesifika kuma 20. Ayindleda ipolice station yonke kwayenza ngathi sisempi sibili. Bafika bagcekezi ama-sales lapho ade bekhona bathatha abanye babahamba.
Bakhona yini abanye ozwileyo ukuthi labo behlelwe yisehlakalo esifanayo?
Kulo kansila othiwa ngumasunda wekwazana bagcekeze indlu yakhe kabili. So kathesi ngikhuluma isenze nje kakho lemuli yakhe yayikho bahambe bazigcekeza uhlale kwazana. Kathesi namhla bahambile ngale marondela bayobopha ukansila wakhona ngale uChangu bamkhethi nje kathesi ntambama bahamba laye lapho labo sengamapolisa akhe abamkhetheyo. Sonke sikhuluma senze nje asikho ezindlini sisegangeni akula muntu osendlini. So ukuthi yilive bani lo nelele esiphila kilo.
Kanti manje ukuze babuye emzini wakho kuhamba njani, balanda abantu abanjani?
Into abayenzayo bayakwazi isigaba ngesigaba ukuthi kona abantu abaqinileyo ngozibani labo zibani. So bayabezama ukuthi kona bangayenza njengakhonokho. Wena ubususithi kona kawusafuni ezomba ngazo. Kodwa-ke abantu abanjengami basebenze so sebengitela amafuthi ukuthi kona ngiyengeze and asibuyele emuva asila kwesaba esikwenzayo. Yebo sisegangeni ye yimpi kuyayenzakala kodwa-ke ukuthi singatiyekela besenza santando elizweni asoze sibavumele kolokho and sizaba lokho siyaphambili vele asibuyele emuva sesiqinile ukudlula ukuqina kade siyikho sebesiyengeza amadlabuzane vele asibuyeli emuva ngaze kusasa kuthiwe khona kukhona okwenzakalayo siyangena.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthe yena kuzakhulunywa kuzahlalwa phansi kukhulunywe. Ubona ungani ubeqinisile yini ngalokhu?
Uyawumana lona hala nto ayikhulumayo ngamamenemene abantu labayana bayazana into ababeziyenza uqala utshaya abantu. Uprezidenti wethu uShamisa wamtshela hayi buyasikhulume into lezi azimanga kuhle elizweni ngoba wena ikapasiti yokuthi ubuse kavela kawula ngaphandle kwe-dictatorship. So kathesi seqala abulala abantu abezithi buyanike sikhulume. Kathesi abantu bavalwele emajele, abanye izindlu zethu zigqekeziwe, abanye bafile, abanye basezibhedlela. Susithi uyasikhulume. Yihulumende wamasathanisti aseurhulumende wabantu lo.